Singakhangela njani umzekeliso wabantu abasebenzela uhulumende abanjengamapholisi. Nxa ezathi zathatha imali kibo abhadale ebhadalele i-institution ehlulekileyo ukuzibhadalela, yena umpholisa uredi ehluleka ukuthi athenge isitshwala fake emtafuleni adle nabantu abakhe. Uyehluleka lokuthi athenge impahla agqokise abantu abakhe. Nxa siyikhangela njalo i-Christmas, wonke umuntu osebenzela uhulumende yadidathela imali every month. Edidathelwa every month imali yakhona iyanga. I-institution leyo kumele ikwanise ukuthi imali eriyididathe ebantwini ikwanise ukuthi izimele yona, izibhadalele izikweredi zayo. Already as we speak, imali yethu is below poverty determined. Ngabe nguhulumende okwanisa ukuthi amekeshe ukuthi isikhala sakhe sikala sibe mali encuncuko yena leyo esilayo ukuthi sikwanise ukuthenga ivaselini sigcoke ingqoqo zomlomo kusingakhanye ukuthi silambile. Yiyo futhi njalo siphinde ukuthi iphinde ithathe. Besivele sikhalaza thina ukuthi kule Reserve Bank management bill yana yaphela through ukuthi abantu abathatha amataralitha e-Reserve Bank abathatha izikweredi. Abaziwayo iindingo ezaziwayo zama lakhana zathi zona ziwakwanisa ukubhadala. Sisebuhlungwini kunje siyiZimbabwe siyakhala nakathi sisayikhalela leyo mali yethu ukuthi sibhadalele iindinga ezaziwayo khona peZimbabwe esezilothe zaluthi inotho yabantwana beZimbabwe bebe laphana bethi asiwakwanisa ukubhadala isikweredi setabakitha amasivusi azenza kumbe wonke umuntu osebenzela uhulumende kangiyibhadaleli. Isekeleni sombuso kukhona ukuthi nxanje isikweredi yabhadala isikweredi. Nxa usithathe usithathe usithi uzakwenzani. Ngoba thina siyakhipha imali every time siyamonitor society. Azisiki kwabodokotela imali zenezo, azisiki kuma-pharmacist. Basho odokotela lama-pharmacist bayasebenza njani imali zingafiki. Ngapha ebantwini ezisisaphila. Yikho umande ngephalamende ethe hhayi sokukwanile, ngeke sikukwanise khonokho abantu, otherwise abantu bengaphoxana lathi kuma-constituency.
Sizwile ukuthi amabandla atshiyene akhulume ngelizwe elifanayo.
Ungabona abantu sebekhuluma nge-same voice kumbe ngithi abantu bekhulume bevumelana kutho ukuthi abantu sebedakekile. Ngoba nxa sithenga sithenga isitolo sinye akukhethi ukuthi uyizani u-P F M_D_C T M_D_C kumbe yini, sithenga u-OKO yi-1 singena ku-T_M_O yi-1 kutho ukuthi sonke sizukuhlungu bufanayo.